Incwadi yesikhalazo inikezwe osaphethe isikhundla sikameya weHarare uCouncillor Peter Moyo yizakhamuzi zikhokhelwa yinhlanganiso yeHarare Residents Trust HRT. Ithwele amagama okukhalaza ipetition ngesilungu afika phose inkulungwane ezintathu abalobe besekela okumunyethwe yilolu gwalo. UCouncillor Moyo utshele intatheli zindaba ukuba kuludaba okumele lukhangelisiswe yinkokheli kamasipala lolo ngoba lumqoka.
Ipetition leyi esiyitholileyo kuma ratepayers yethu siyayamukela, sizayinikeza yena onguye umaphatha key uzophendula ukuthi uyibonile njalo kuzahamba kanjani sisiya phambili. Izikhalazo zizwile, abantu bayakhonona, yikho asoze sikhangele icele ngathi kumbe asizwanga sikuzwile, yikho sisithi khona uzaphendula. So siyamukele sibili silayo sizophendula.
Iqula lenkokheli zezakhamizi belikhokhelwa ngumgcini sihlalo webhodi board enhlanganisweni ye-HRT umnumzana Albert Mazula onguye oye waya kwethula kosaphethe isikhundla zikameya weHarare. Phakathi kwemizi engamachumi ayisikhombisa lantathu eHarare, uMazula ethi eyisitshiyagalombili kuphela kuyiyona elabantu abanelise ukuloba amagama abo kule ncwadi yezikhalazo.
Kusisho ukuthi ngabe besike sahambisa kubo bonke besiyathola more than 20,000 ama signatures, but isibona ukuthi i-document lakhona lizaba likhulu, yikho ke sithethe i-sample nje ukuthi sitshengise ukuthi hayi ama-residents kathabi ngendaba yama-prepaid water meter. Kuhlangene abanye bavela kuma-low density, abanye bavela kuma-high density.
UMazulu uthi injongo yokwenza lokho yikubamba umunicipal ngamandla ukuthi alalele izikhalazo ezivela kuZulu, hathi ukwenza santando ngempilo yabantu ikakhulu kwezamanzi.
Ngoba abantu nxa besithi bona kabafuna ama-prepaid water meter, kumele ukuthi bakunanzelele khonokho. Sithi thina amanzi angaba khona ngemfanelo sizimisele ukuthi sibhadale amanzi esiwasebenzisayo, kodwa okwama-prepaid water meter lokho kusho ukuthi hayi akusihambeli kuhle.
UMazulu uthi amanzi yimpilo yabantu, kungakho bekubone kumqoka ukuba baze kuzotshengisa ukukhonona kwabo.
Singakhangela amanzi kakula enye indlela ongayisebenzisa ngaphandle kwamanzi. Iyachiyana lamagesi ngoba ugesi ungabalaye njengokutsho kwethu kupetition esiyinikileyo. Ulakho ukuthi usebenzise inkuni, ulakho ukuthi usebenzise isola, zokulama esingethi ngesilungu ngama-substitute. Kukanti ke amanzi akala substitute. So yikho sisithi thina hatshi ama-prepaid water meter kasivumelani lawo, ngoba aza kwenza ukuthi ama-residents ezwe buhlungu nqabo waswela.
Umqondisi we-HRT umnumzana Precious Shumba uthi ulethemba lokuba ukutshengisela kwabo kuzaphathisa ekuthini kube khona ukuxoxisana lezakhamizi kuqala sikhathi sonke lapho sekuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. UShumba uthi umunicipala engaba ngoxoxisana lezakhamizi sikhathi sonke kungaphathisa ekuthini babonisane phezu kokungenziwa ukudinga indlela ezuthisa uZulu zimenze azihlawule imali okumele zihlawulwe, hathi ukudonselana. Mihlanu imizi ekhethiweyo okwamanje lapho okuzaqhutshwa khona umsebenzi wokuqala okubeka lawo ma-prepaid meter anduba abekelwe uZulu wonke edolobheni leHarare. Le ngebalisa oweGreendale, Sunningdale, Kambuzuma, Bluffville kanye lema avenues bucwadlana ledolobho. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.